isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mtwaka zomuhle isikhathi half past 2. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 8 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Rita Makarau ubikwa esejiye umsebenzi. Inhlanganiso ezizimeleyo zisola umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ngamazwi akhe awukuthi umbuso wezabelo ungumthwalo onzima kuhulumende ngoba engela mali. Umanyano MDC Alliance lawo uthi amalunga awo kawasoze avotele ibhajeti kaChinamasa edalele ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance namuhla usole kakhulu uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa izolo. Usithi amalunga awo asedalele ephalamende kawasoze ayisekele kumbe ayivotele li budget. Umkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti ekhuluma emele lumanyano eHarare uthe kaboni uhulumende weZANU-PF elandela konke okuthenjiswe nguChinamasa izolo. Wengeze wathi uhulumende okhona okwamanje akekho emthethweni. Ngalokho uthe kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau ubikwa esechiye umsebenzi. Iphephandaba leThe Independent libika ukuthi uMakarau usetshele amanye amalunga alikomishini kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa ngenyathelo lakhe. Ezinye iziphathamandla zeZEC ezimbili zalile ukukhuluma leStudio 7 ngalolu daba. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Suzile lomkhosi, kodwa sonke siyazi ukuthi okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kulezi nsuku akula muntu othiya yedwa umsebenzi. Sicabanga ukuthi bampatyazile, bamtshengisa izika zakhe ayezenza kumbi, so ugcine engesela choice wasechiya ngoba akula sizathu esiqinisekileyo ukuthi angatshiya umsebenzi ngochiya nje mahlayana. Kukhanya ngazathi nxa ngaba lokwethusela ukuthize abamenze khona osokukhombisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa usefuna ukufaka amasotsha ezeki belungiselela ukhetho luka-2018. Ngoba ungakhangela phandle khona kukhathesa abantu bayarejista, abantu bezanu bathule bathwezwi, awuhlangani labo ematenti lapho kurejistwa khona, akubuyezwa akuhlangani labo ezindlini zabantu lapho esikhuthaza khona ukuthi abantu bayarejista. Okukhombisa ukuthi kule ndaba isibhoboka ngokuphuma kwamakarawo.
Kumbe mhlawumbe bengaba bezama ukudinga umuntu ongathathi hlangothi yini ongazange waba lilunga leZANU-PF njengomakarawo?
Nxa kuwukuthi kokhonokho nabe sikubone kukhabhinethi yakhe leyayenzileyo, lanxa engazange athathe amabandla aphikisayo, ngawuthethe nje abantu kazana abaphandle abangekho kuhlangothi lamabandla la akhona aphikisayo, ngasithi kumbe ngoba kade singakhangela izikhundla zonke lapho kufake khona abantu ngabantu bezanu vuto namasotsha. Ngoba uhulumende thina esesilayo ngamasotsha, amapholisa, ama-CIO laba abendizamtshini, so ukutho ukuthi khona bafuna ukuthi bayafaka futhi amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Inhlanganiso ezizimeleyo sezichotoze umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi kumele isisekelo sombuso siguqulwe ukuze singabambi uhulumende ngamandla ukuthi aphe izabelo imali yokuqhuba inhlelo zazo phansi kohlelo lokuzibusa olwe-devolution. Ubatabile Masuku usibhalo ludaba.
Esethula uluhlu oluhlela indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali ngomnyaka ozayo kumbe i-budget, umnumzana Chinamasa uthe ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi anikeze izabelo imali yikumethesa umthwalo onzima kakhulu emahlombe akhe yena evele esadalala. UChinamasa uthe amalunga edale lephalamende kumele akhangelisise isahluko 14 sesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokwabela izabelo imali yokusebenzisa phansi kohlelo lokuzibusa kwezabelo, i-devolution ngesiNgisi. Abanye bathi lokhu kukhomba ukuthi uChinamasa engabe engafuni ukuthi izabelo zizibuse zehlukene lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi yikho okumele kwenziwe. Bathi njalo lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kehlukananga loka Robert Mugabe ngoba laye wayala ukuthi izabelo zizibuse. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wala kudala esangumphathi ntambo wezemithetho ukuthi i-devolution ifezwe. Ngakho uthi okwenziwa nguChinamasa akumangalisi. Ugcizelele wathi kumele kuhlonitshwe isisekelo sombuso.
Indaba le yokuthi i-devolution ayimanejeki, uhulumende kalamali yokuthi ayisustaini ngendlela esayicela ngayo sibhala i-constitution ayiqalanga namuhla. UMnangagwa upresident ngo-2014 ebuzwa ephalamende nge-devolution ukuthi sokulo mnyaka ingayezwa kwenzakalani ngayo. Nguye okuqala ukhuluma i-statement sokuthi vele kayisustaineki ngemali kahulumende indaba ye-devolution.
Evumelana lofuzwayo umnumzana Mthokozi Sindebele uthe uZulu weZimbabwe wakhuluma ecaca ukuthi ufuna amandla okubusa aye ezabelweni.
I-constitution yethu ithi amandla okubusa avela ebantwini. Ngesikhiwa kuthiwa khona the power to govern is derived from the people, okutho ukuthi uZulu weZimbabwe nguye okumele atsho ukuthi ilizwe kumele libuswe njani. So uhulumende kumele azimisele ukuthi abone ukuthi lokho kuyafezeka.
Umqondisi we-Community Youth Development Trust uNkosikazi Sichasisile Ndlovu yena uthe ukwehlukanisa izabelo kuzakwenza ukuthi inhlelo zentuthuko zenziwe ngokuphangisa ukwedlula okwenzakala khathesi.
Ngicabanga ukuthi nxa singaba le budget ekhangelane lezinto ze-devolution of power kuzanceda kakhulu ekuphakamiseni indaba ze-service delivery.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi ukuzibusa kwezabelo kumele kwenziwe njengokutsho kukaZulu ekulotshweni kwalesi sisekelo. UZulu kanye lamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele ahloniphe umthetho izabelo zivunyelwe ukuzibusa. I-devolution yakhankaselwa kakhulu ngamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esitsha sona esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu weGwanda sesole indlela isabelo sezansi yemandebeleni esiphethwe ngayo lapho umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa esethula uhlulo lokusebenziswa kwemali i-budget yomnyaka ozayo. Iningi lisola ukuthi uChinamasa kabekanga eceleni imali yokwakha idamu lethuli Manyange lona elikhangelelwe ukuqeda udubo lokusilela kwamanzi kulumango. Uvusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba.
Lapho ikole elibona ngokusetshenziswa kwemali livakatshele edolobheni leGwanda ngomfumfu lizokuzwa izikhalazo zikaZulu ngokusetshenziswa kwemali, umnumzana Ronnie Spanda usibalukhulu weGwanda Royal District wakhalaza labaningi ngokuthi ngawuhulumende obeka imali eceleni ukuze kwakhiwe idamu lethuli Manyange lona elakhulunywa ngalo kusukela ngomnyaka 1985. Kodwa esethula umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali, umphathi intambo ezemali uMnumzana Patrick Chanamasa kakhulumanga ngokwakhiwa kwaleli damu, kodwa uthele Khozwe kanele neMarobanyathi wona aseManicaland kuzamele akhiwa aphele ngomnyaka ozayo. Amanye amadamu azathola imali abalisa eGwayisha ngani isemo kanye lamanye amadama sechibi lebhindura. Lokho sekudala ukuthi iningi kuleli licabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende lo kanandaba lezikhalazo zabahlali beMandebeleni. UMnumzana Msizi Gumbo uthi lokudana ngokuthi Thula Manyange kayitholanga imali.
Ukuthi sikwamukele ngokudana kakhulu ukuthi ngemva kohlelo lwebhajethi sesifika ukuthi khona asabelwanga mali ekuthuthukise namadamu alo mhlubulo weMatabeleland South. Kuyikuthi kwezinye indawo zemashonaland sibone kukhanjwa amadamu amaningi njalo avelwe imali, sikubona kungathi indaba yakhona ingcwele sibili.
UMnumzana Ekemo isikhulumi sebandla le-MDC laye uveze imbono yakhe ngalolu daba.
Ebe ngikucabanga ngangicabanga ukuthi ngizabona kubhalwe ngokuthi i-development ngapha kweMandebeleni South kuzahamba kanjani, njalo sizalokhethwa ukuthi sivuse ama-irrigation, sivuse amadamu la angasasebenzi, ngoba kunje nje inkomo zethu lezifuyo zonke zithwele nzima ukuthi nxa ngesikhathi kungela zulu akula manzi, indawo iwomile leyana.
UNkosazana Juliet Nkiwane uthi ube nokujabula ngokuthi namasa egqume iindleko zikahulumende ezingelancedo, kodwa olokudana ngoba engakhulumanga ngemali zabomama.
Njengabomama izinto ezisithokozisileyo nginanzelele nje izinto ezingu-10 ezizwe ziphungula iindleko zikahulumende. Nginanzelele ukuthi kubhajethi kuthiwe kuzacitshwa imisebenzi engu-3700 lapho kwakukhatshwa khona ama-youth.
Ngomnyaka ka-2012 wabe ngumphathi intambo ezamanzi uMnumzana Simon Phephankomo wabhalelana isivumelwano sokwakha leli damu lenkampani yakwele China, kodwa konke lokhu kwaba yize. Kufuneka amadola edlula izigidi ezilikhulu ukuze leli damu lakhiwe liphele, njalo iindubo zamanzi kanye lokuswelakala kokudla kuzakuba inganekwane lapho lithe laphela wakhiwa. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine.
Umunisipala weHarare sekhuthaze uzulu ohlala ikakhulu emalokitshini abalisa eleGlenora leLebudiriro ukuthi bengaze basebenzisa amanzi abawakha emthonjeni abayigebhayo ngoba engahlambulukanga njalo elakho ukubagulisa. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Umunisipala uthi inhlolisiso ayenze emalokitshini omabili iveza ukuthi amanzi akhiwa nguzulu emithonjeni kalungelanga ukunathwa. Isikhulumeli sikamunicipal uMnumzana Michael Chideme wethule umbiko exwayisa uzulu ukuthi engawasebenzisi lawa manzi.
Harare City Council urges residents, especially in Glenora and Budiriro, to desist from using water from open wells, as most of the water in these wells is heavily contaminated by bacteria. Our routine surveillance test in the above mentioned suburbs has shown that most wells are contaminated. The water is therefore not fit for human consumption. Residents are urged to use municipal water. These suburbs are on 24/7 water supply.
Kodwa abaxoxele Studio 7 abagoqela uNkosazana Thobekile Msimanga ohlala eBudiriro bathe basebenzisa lawo manzi lanxa besazi mhlophe ukuthi ayingozi ngoba bengelazo ezinye indlela abangathola ngazo amanzi.
Lokho ngiyakuzwa sibili and yinto sibili esingathi i-right ukuthi abantu benze ngoba amanzi lana akho right for abantu. Kodwa mase sikhangele sesibhekile ukuthi kule ndawo futhi ezifana labo Hatfield, especially Hatfield, try Kingsley Road. Amanzi khona ngale ahlala 6 months engabuyi. Ofisha abantu badependa kuwona lawo amanzi awayemgodini ukuthi benathe. So if bengavala imigodi naleyo bese bazanathanga.
Umamsimanga uthi zinenge indawo esezile sikhathi eside kakhulu zingawatholi amanzi empompini avela kumunicipala.
Amanzi wona lawo okay mayebuya after 6 months abakho guaranteed ukuthi amanzi wona lawo lawo a-right cause abe sehlala isikhathi eside kumathepha engabuyi mase bayafaka umabhakethi ukusala izinto ezimnyama. So asisakwazi ukuthi cause bona mathina sinatha siyabona e-right of which maybe emzimbeni yethu sibili kuyabe kungekho right kodwa akuleyinye into esingayenza ukuthi singayanathi.
Unkosikazi Lungile Nxumalo oweGlenora yena uthi ukunatha amanzi kamunicipala kufana lokusebenzisa lawo akhiwa emithonjeni ngoba lawo engcolile.
Mina ngibona kungcono ukuthi begebhe imigodi ngenxa yokuthi nxa amanzi lawo engabagulisi kuright ukuthi benathi. But nxa sesikhangela amanzi esithofarare lawa nxa uwabilisa aphuma amagweva yi-brown vele abe ngcolile. So amboni kule problem ukuthi abantu begebhe imigodi as long abantu bengaguli uright.
Indawo eziningi edolobheni leHarare sezile sikhathi eside zingatholi amanzi ahlanzekileyo empompini okuyikho sekubangela ukuthi uzulu agebhe imithombo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lokubandlululwa kwabantu ekwabiweni kokudla lenhlanyelo kubikwa kuqhubekela phambili endaweni yesitshiyeneyo zeMathebeleland. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ukubandlululwa kwabantu abangayisibo basekeli bezanu-PF yinto eyayibhahile kakhulu elizweni lonke jikelele kusabusa umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Kuze kwabanganeno sekungenele i-commission ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Kodwa sokubuye kwadlodlobala njalo nanku ukudla inhlanyelo lomvundiso kuphiwa abakubadla elibusayo kuphela. Okudanisa uZulu ukuthi lokhu kuyaqhubeka lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa uMongameli Emmerson Mnangagwa. Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthi abantu sebephila nzima ngoba bengabonakala bengena imihlangano yamanye amabandla bahle bakhutshwe kuhlelo lwakwabelwa ukudla lenhlanyelo. Uthi emangwe sokulombalisi osehluphile
bethuselwa ngujaka onguteacher. Ujaka wakhona onguteacher wobhoda ukhanya ehamba ngemoto ehambe lunguzi ukuthi abantu ma besemhlanganweni ngobani abakhona.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye usole ubandlululo lolu. Wengeze wathi amabutho sokumele abuyele enkambeni zawo ngoba esethusa uZulu.
Kasithokozi ngodlame oluqhubeka lusenziwa ngabebutho lamapholisa kanye lamalunga ebandla leZANU-PF lapho sizwa khona ukuthi abantu bayachaywa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi uMnangagwa kumele amisele umkhuba njalo agcwalise isethembiso sakhe sokuhlonipha amalungelo oluntu.
Ukuncishwa kwabantu inhlanyelo abangasapotizana uPF, ukuncishwa kwabantu fertilizer abangasapotizana uPF kumele kuphele ukwethusela.
Omunye njalo ophe imbono yakhe ngumabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Ukuncitsha abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla yindlela ehlezi isetshenziswa libandla leZANU-PF ukubamba abantu ngamandla ukuthi balisekele. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF eMathebeleland South ezibalisa umnumzana Malaki Nkomo lo Andrew Langa balile ukuphendula imibuzo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Elebotswana lithi isitimela esihamba phakathi kweFrancis Town ledolobho lakobulawayo esimiswe enyakenye sesizaqala njalo ukuhamba. Lanxa kungakabekwa ilanga isitimela lesi esizaqala ukuhamba ngalo kukhangelelwe ngekhefu lekhisimusi. UMartin Gwenya usipha lolu daba.
Isikhulumi sikaloliwe Botswana Railways umnumzana Kebabonye Murahayi utshele iStudio 7 ukuthi bakhangelele ukuthi isitimela lesi sibe siqalisile ukuthwala abantu inyanga ingakapheli. Uhambo lwesitimela phakathi kwamadolobho amabili lumiswe inyakenye iBRI City safuna ukuguqula ukuthile ukuze enelise ubuyelwa yinzuzo. UMurahayi uthi bathenge amatologisi amatsha kwele Melika kumaviki amabili adluleyo, ngakho uthi sesifikile isikhathi sokuthi baqale uhambo phakathi kwakobulawayo kanye leFrancis Town. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomnumzana Ray Moyo balamukele ngenjabulo lelinyathela besithi badana kakhulu ngesikhathi isitimela lesi simiswa.
Kuyasijabulisa kakhulu ukubana sokuzaba lesitimela esihamba between iZimbabwe leBotswana. Okwakuvele kuyinto enhle ngasekuqaleni, kwasihlupha kakhulu ukubana kwasasiphenda. Kodwa njengoba sekuphendukile kuqeda izinhlupho eziningi ehlangana nazo nxa sihamba emgwaqweni, ikakhulu amapholisa ayahlupha le mpahla labo abathola amalatshi abathaja kakhulu. So isitimela kakukho lokho.
Umnumzana Dumi Dube uthi ukuhamba ngesitimela kungcono ngoba akula kucabanga ngendwendwe ezinde eziba khona ikakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
It's a convenient and cheaper way more so that it will be a day service. Kuyanceda futhi esikhathini esokumebhoda laphana cause ama-formalities wonke ayenziwa on board.
IBotswana Railways ithi njengendlela yokukhanga isihambi sizavumela ukuthengiswa kotshwala esitimeleni okungavunyelwa kuqala. Indlamanzi zilamukele lelinyathelo. Omunye wazo kungumnumzana Stanley Ncube.
Siyemukela ngenjabulo ngothando isaziso esithi isitimela sabantu sesizaqalisa ukuhamba phakathi kweFrancis Town lakobulawayo. Enye into esijabulisa kakhulu ikuzwa ukuthi ama-drinks abantu badala wona azabe ethengiswa-ke phakathi kwesitimela lesi. Ingqubekela phambili leyi.
Ukusungulwa kohambo lwesitimela kuzanceda kakhulu abeZimbabwe abathenga impahla eBotswana besiyathengisa ekhaya. Kukhangelelwe njalo kwehliswa inani elisebenziswa mncelo wePlumtree leRamukhobane wona omnyana okwamagama ikakhulu ngamakhefu afana lekhisimusi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Woza khisimusi, njengoba sokuyisikhathi saleli kefu abathola impahla besuka kwele South Africa besiya eZimbabwe abaziwa kakhulu ngokuthi ngomalayitsha bathi sezimbiwe ngulinda kubhizimusi labo. Bathi selokhu kungenele amasotsha kwezombusazwe lasendleleni sebehamba buthelezi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Bathi bakhomba ngophakathi kulezi nsuku omalayitsha nankwiziqhuma zabeZimbabwe ezigcwele amakhumukhumu ekhisimusi zisiza buthumuthumu. Abanye bathi sebelayitsha kabili ngeviki ukuthi abanye ngasebengezile inani lezimota abasebenza ngazo. Umalayitsha weZimbabwe odumileyo Hillbrow umnumzana Dumisani Moyo odabuka enkayi esiganda uthi baveza elomhlathi ngenjabulo.
Ngiyajabula nje manje ngoba sokungudisemba kunje. Hayi impahla ngathi sengizithola straight ngokuthi embakala kwami. Impahla hayi siyazithola ngudisemba, siyabonga kakhulu.
Omunye layo umalayitsha owaziwa ngabaningi ngokuthi nguNdebele uthe eminyakeni edluleyo bebehamba nzima la emgwaqweni ikakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kodwa uthi selokhu kukhitshwe amasotsha ezinkambeni ukuyalondoloza ukuthula emphakathini emigwaqweni sebehamba bujelezi.
Amaphoyisa lolo nyanga njalo avele ngasekho kanje sokuyinjabulo kakhulu enkulu. Sithemba ukuthi imali sizoyenza mpela kakhulu, kuyisimangaliso mpela ngoba ilizwe selingelethu lamasotsha sesiphethe ngezandla ezifudumeleyo. Amaphoyisa lana hayi abesithiwa isenzima kakhulu. So kwamanje kusutho kuyinjabulo kakhulu ukuthi mpela sizayenza imali ngendlela enhle kakhulu badoda.
Iningi labathumelayo laba ngabafuna ukuthi nxa sebelandela bona behambe nje bezilengisele izandla ezivele emlonyeni lempahla zokuceca ngikhisimusi sekukudala zifikile ekhaya. Abanye ke ngabathumela impahla ezinkulu ezifana lemibheda, amakhabothi, amabhayisikili, amasofa lezinye ezinkulu. Omunye wabe bezophathisa impahla kumamalayitsha Hillbrow okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi insizwa efela busi kogodla omnyama uthi ujajuliswa ikuthi inengi labo malayitsha selithembekile okwedlula kudala lapho okwakulahleka khona impahla ezinye zingafiki ngesikhathi.
Labo malayitsha hayi basiphethe kahle, akona nkinga esihlangana nazo. And futhi sijabula kakhulu ukuthi ekhaya ngani sokusiba lozinto mhlawumbe sokungenzeka sibuyele ekhaya ngoba lapho esihleli khona sihlele mzini.
Ziningi izalwane zeZimbabwe ezijabule zimanzi ngokuya ekhaya lonyaka njengoba kuza kuba ngokuqala ukuthi zibe selizweni sekulomongamelo omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa yena ongena embusweni ngemva kokugenqulwa kukaMgabe lohulumende wakhe Lebutho. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje isizalwane seZimbabwe eziningi esihlala kwele Bilitane zithi lonyaka zizadlalela ikhefu leKhisimusi ekhaya lezihlobo labangane ngoba umumo wezombusazwe usunganeno kulandela ukususwa kukaMgabe embusweni. Kubika uEzra Chisasbanda.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe esezile minyaka zidlela ikhefu lekhisimusi khona beBrithani zingayike ekhaya ngoba zisithi umumo wombusazwe awuzivumeli. Kodwa ukugenqulwa kukaMgabe kulethe inguquko enkulu kwabaningi. Nanko besithi sebebhekisa amabombo ekhaya ukuyabambana lemdeni yabo ngekhisimusi. Umnumzana Mluleki Moyo osehlale iminyaka elithumi lanhlanu eBrithani engaye eZimbabwe uthi lonyaka uyakhona.
Atheka kuhle kakhulu ngalokho kwenzakele ekhaya ukuthi sesimongamela omutsha. Sama kulungiselela ukuyafika ekhaya ekhefu leKhisimusi siye kholisa labanye sibone ukuthi umomo unjani. Siza kuba ke lamathubo okumbona umongameli omutsha lo mphathi ntambo obona ezaphandle kwelizwe sisu ukuthi kukhona yini esingasekela ngakho lathi siphandle kwelizwe ukuze sincedisane ilizwe leli liye phambili. Kodwa ke kuyasijabulisa kakhulu osokwenzakele.
Omunye njalo sebhekisa amabombo ekhaya ngumnumzana Ntando Gwebu.
Hayi mina sengisecanga ukubuyela ekhaya sivile. Hayi, I'm very excited ngama developments asekhaya ngale. Hayi, yimpe umuntu angakaphumula ukuhlala emqandweni lapha. So ngifuna ukuthi ngabe before Christmas ngiyedlala iChristmas khona ngale. Mbone sibili ukuthi lokho kuyilo kyalo kwakudala sibili. Hayi, but hayi ngilethemba ukuthi kuzaba right.
Kodwa ke bakhona abathi lokho bengaye eZimbabwe. Ngoba besizwa kule mbiko ethi amabutho ahlukuluza uzulu ezitaladeni. Omunye wabo nkosazana Zimazile Nkomo yena othi ube ngohambayo ekhaya kodwa setshintshe ingqondo yakhe.
Ayaya ekhaya mina siyangiyi kuthiwa amasotsha ayaharasa abantu. Thina ma sifuna ukuya ekhaya sifuna uhambe ekhaya siyephumula, uyabona sitshawe moya siyebunandini and stuff. Manje kuthiwa uyakusuharaswa ubuzwa lezithupha. Hayi, this time hayi akuhlale siza kubona ma kungalunga. Not now.
Ikhisimusi isikhathi sokuhlangana ndawonye kwezimuli labangane. Kunathwa, kugiywa, kutshatshulwa. Abanye bathi he didn't full time. Okwatho umfoka Matabile. Ngimele Studio 7 eNgilani, ngingu Ezra Jesus Banda.
I just want it.
Ayeye. What's that answer? Ayeye. Ayeye. What's that answer? Ayeye. Ayeye. Shasa. Njengomchilo makhosi kasi ngiphile wathi kujabule baphansi ngihlowa njengamasi ngikhathele samsogolo ngenxa yomhogolo siphile kanzima emhlabeni wesithembiso nginesifiso ngicela kini mathamba amhlophe lapho kusima khona lingibonise ngibhasophe kancane kancane
lingikhule kwabarathi egqiba uhlelo lwethu lwezindaba zika-2:30 ngemini enkulu lamhlanje singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho nkosikazi Rita Makarau ubikwa esetshiye umsebenzi. Inhlanganiso ezizimeleyo zisola umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ngamazwi akhe awokuthi umbuso wezabelo ungumthwalo onzimela uhulumende. Umanyano MDC Alliance lawo uthi amalunga awo kawasoze avotele ibhajeti kaChinamasa edale lephalamende. Thokazi omuhle, kwanele kwamanje. Asidibaneni njalo kuzindaba zika-7:30. Ntambama olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Matukandu nabafubatile.